So kuyisika disendaba u VOA Ndebele.
Ngithathe ke leli thuba ngibonge uTanonoka Wande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izwi lukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolesithathu mhlazi ku 31 Ncwabakazi 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, indodana ka owayengumsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Phelekezela Mphoko usiqokoqela ubikwa iphunyuke ezandleni zamapholisa ngemva kokwetheswa icala lokudlwengula umzukulu wakhe.
Okumjabulisayo entweni ekhulumileyo ukuthi akayali siyakakuphikisa ukuthi ontaka lezamphiyefu bamedlakela.
Lanxa ibandla leZANU-PF likulandula ukuthi amalunga alo yiwo abangele udlakela kobulawayo izolo emhlanganweni wekomiti yedale lephalamende, abatshayiweyo bathi ngempela batshaywe ngabalandeli bebandla elibusayo.
Odlulele phambili uPresident wakhuluma ngendaba zelizwe lapha akhulume kakhulu ngenhlalo yabantu athe ayimanga kuhle kwezomkonomi abantu.
Ibandla leMDCT lithi liyasola kakhulu udlakela lwezombusazwe olwenziwa elizweni.
Uzathola ukuthi kona abantu asebebenefita ku-BIM program lana kayiseyibo abantu azomele ukuthi ngabe yibo abathola lolu ncedo. Sokuthola bona abantu avele bebevele bethola.
Uhulumende uthi uzaqhubeka ngohlelo lwe-BIM ephathisa abantwana abaswelayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Indodana ka owayengumsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Phelekezela Mphoko usiqokoqela ubikwa iphunyuke ezandleni zamapholisa ngemva kokwetheswa icala lokudlwengulwa umzukulu wakhe oleminyaka elithumi lantathu 13. Kodwa usiqokoqela ungaziwayo ukuthi ungaphi utshele uEzra Chisa Sibanda weStudio 7 ngocingo ukuthi uqanjelwa amanga ngudade wabo osebenza lezitha zakhe loyise. Lanxa ibandla leZANU-PF likulandula ukuthi amalunga alo yiwo abangele udlakela kobulawayo izolo emhlanganweni wekomiti yephalamende ebona ngezabatsha, abatshayiweyo bathi ngempela batshaywe ngabasekeli bebandla elibusayo. Ikomiti le yona ebikhokhelwa ngumnumzana Omega Sibanda iqhubela umhlangano ngenjongo yokuzwa imbono kaZulu mayelana ngokuvuselelwa kohlelo lwe-National Youth Service. Abatsha abacatshangelwa ukuthi ngabebandla leZANU-PF bachithela umhlangano ngokutshaya abanye balabo abethule imbono yabo besithi kabafuni lolu hlelo luvuselelwe. Uhlelo lolu lulembali yokusetshenziswa nguhulumende ukulolonga ontanga abalodlakela abaziwa ngokuthi ngama-green bomber abasuka besetshenziswe iZANU-PF ukutshaya abantu ikakhulu ngesikhathi sokhetho. Isikhulumeli seZANU-PF uMnumzana Tafadzwa Mugwadi utshele iStudio 7 ukuthi kungamanga ukuthi abebandla lakhe yibo abadale lolu dlakela. Uthe njalo abatshayiweyo ngabebandla lakhe. Kodwa abatshayiweyo uMnumzana Eric Gono uyakulandula lokhu uthi njalo abamtshayileyo bagoqela amalunga eZANU-PF awaziyo.
Okumjabulisayo entweni ekhulumileyo ukuthi akayali siyakakuphikisa ukuthi ontaka leZANU-PF bamedlakela. So he's actually admitting to that, although he's saying they don't have monopoly over it. Kulisizi kakhulu ukuthi ngesikhathi ikomiti leyi ibuya ikhuluma ngokuthi bafuna ukulondoloza ontanga lokukhulisa ontanga ukuthi abasakhulayo babe patriotic to iZimbabwe, iZANU-PF eliyilibandla elibusayo lifuna wenza lokho ngodlame. Lokho kwenza ukuthi kusikhumbuze kakhulu i-youth service eya introduced ngo-2001 indlela ababephatha ngayo abantu. Okuyikho okwenza ukuthi siyale thina njengabasakhulayo ukuthi uhlelo lolu luphenduke. Ngoba namhlanje sibone qobo lwalo uhlelo lolu njengoba lalu qutshwa phambilini. Uhlelo lolu lwaluletheka kuphela ukuzohlukumeza umphakathi. So akusimangalisi kuveza nje izamphezu njengoba libandla leropa njengoba sishuba.
Kodwa nxa ngimthola kuhle lapha uMugwadi Mnumzana Gono uthi abantu abatshayiweyo ngabe bandla lakhe eleZANU PF. Ulilunga leZANU PF?
Angisondelani leZANU PF ngitsho kancane. Njalo abalandeli beZANU PF yibo abaqale udlame behlasela labo kade bekhuluma besala ukuthi lolu hlelo luye phambili. Njalo into elusizi kakhulu ukuthi uNumzana Mhlonishwa ubaba Omega Sanda okunguye kade ekhokhela likomithi okunguye kade ngusosihlalo kulowo mhlangano uhlulekile ukubamisa ontanga bebandla lakhe sebethembike ibhova sebefuna ukubulala abantu bekhele nezitulo befuna ukutshaya abantu ngezitulo bebatshayela ukuveza imbono yabo engahambisani lokuthembeka kwama-green bomb.
Alo-ke ngumnumzana Eric Gono ongomunye wabatshaywe balimala kobulawayo izolo kudlakela luqhamuka emhlanganweni wekomiti yedalela ephalamende ebidinga imbono kazulu. Ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7 ekobulawayo. Umkhokheli webandla le-MDCT uMnumzana Douglas Monzora usesole kakhulu izehlakalo zodlakela elizweni eziphathelane lezombusazwe njalo uthi kufanele abantu bekhankasele ukhetho oluzayo ngokuthula. Ekhuluma emhlanganweni lentathelo izindaba ePress Club kobulawayo izolo ntambama, uMonzora uphinde wathi ibandla lakhe lizakwazisa ngelanga lomhlangano wokukhetha inkokheli oyiCongress lingaqedisa uhlelo lokwakha ingatsha zalo i-restructuring. Uphinde wasola indlala esesigabeni seMathebeleland wathi kusobala ukuthi ziyabandlululwa izigaba zeMathebeleland kulezinye indawo zelizwe. Okuningi ngalolu daba usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxe lesikhulumeli saleli bandla uMnumzana Witness Dube.
Umongameli webandla lethu leMDC ubaba uDouglas Monzora namhlanje uhlangane labonozindaba kobulawayo ePress Club endaweni yabonozindaba eseRoyal Hotel ukuze ethule kabanzi ngezindaba ezisebandleni njalo ethule kabanzi ngemizamo eyenziwa libandla lethu ekulwiseni ukuthi inhlala kahle yabantwana beZimbabwe ibe ngcono kakhulu kulalokhu eyikhona. Esakhuluma ngokwebandla lethu wethule ikakhulu akade kulindwe ngabaningi okumayelana lokhongolose wethu ukuthi sizamenza nini. Wethulile ukuthi kulokhu kusaqediswa izigaba ezikuma provinces ngokuthi azikagcwalisisi ngokweneleyo ngezizathu thizeni eziningi. Kuza kuthi nxa sokuphelile lokho kungatholakala ukuthi sezenele kuhlalwe phansi i-National Council ivume ukuthi ama-provinces asenele. Kube yilapho ke upresident ngokomthetho webandla leMDC angakwanisa khona ukuthi atsho ukuthi iNational Congress iza kuba nini. Ngokutsho lokho kuyabe sokuvula isikhathi sokunominata kumbe sokuqoka labo abazancintisa kuzihlalo kusukela kuye upresident kusehla kusiya phansi. Kubeke sobala ke ukuthi hayi iCongress yethu thina nxa siyenza kuzavulekela wonke umuntu ukuthi abe yisiphi isihlalo abe eqokelwe ukuthi abe yisosona kumbe asifisayo kusiya ngokwe-constitution yephatha. Akula muntu ovinjiweyo, akula muntu okuthiwa kakumelanga ayenze thizeni nxa ukuthi ufisa ukuthi abe ngokhethwayo. Odlulele phambili kupresident wakhuluma ngendaba zelizwe lapha akhulume kakhulu ngokungenhlala ngenhlalo yabantu athe ayimanga kuhle kwezomkhonomi abantu badla imbuya ngoluthu eZimbabwe kabalamsebenzi umkhonomo wethu ukhanya ulenhlabathi sibili uzinkobe ezilenhlabathi kwabanengi ngakho ubalisile ukuthi izinqumo zethu zomkhonomi ziyabe zisithini nxa singaba ngugovernment njengoba sikhangelane lokhetho luka 2023 nje ubuye wakhuluma njalo ngodaba lwama human rights wakhuluma njalo ngodaba lomsindo onalo okhanya osusiba khona siya ekhethweni zelela ukuthi akumelanga ukuthi kube lodlakela nxa kuyiwa ekhethweni akumelanga ukuthi sikhanye sibuyela emuva eminyakeni esisuke kiyo ukhulume njalo ngendlala isikakhulu esigabeni seMatabeleland North leMatabeleland South athe isimo sokudla esingathi ifood security ayimanga kuhle kulabo abantu uhulumende kumele abananzelele ukuthi uyabadingela lonke uncedo angabenzela lona kusiya kusivuno esilandelayo ngoba ukuhlola
Alo ke ngumnumzana Witness Dube esikhulumeli sebandla le MDCT ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseHarare. Uhulumende uthi uzimisele ukuqhubekela phambili ngohlelo lokuphathisa abantwana besikolo abaswelayo olu Basic Education Assistance Module kumbe iBIM. Uthi lonyaka luzasiza abantwana abayizigidi lengxenye 1.5 million njalo ulethemba lokuthi lolu hlelo luzaqhela ngeminyaka elandelayo. Ngaphandle kokunceda ngokuhlawulela abantwana imbadalo yesikolo, uhlelo lweBIM soluthengela abantwana lokunye okufanayo okufunakalayo ezikolo okuhlanganisela amabhuku lokubhalisa. Ugena Gumede we Studio 7 uxoxe lomnumzana Dennis Sinyolo, ingcwethi yezemfundo njalo engumqondisi wenhlanganiso ezimeleyo e-Education International Africa.
Uhlelo lweBIM lubaluleke kakhulu ekuphathiseni abantwana abasuka ezimulini eziswelayo. Ngakho-ke inyathelo elithenjiswa nguhulumende ukuncedisa ukubhadalela abantwana i-fees baphinde babadingele konke okufunekayo okunjengama-uniform, izingwalo lokunye okunjalo njalo kubalulekile, kumele uhulumende akufeze lokho.
Lesi yisithembiso esikhulu esivela kuhulumende. Ubona uhulumende weZimbabwe engakwenelisa yini khonokho?
Angakwenelisa uhulumende uma ezimisele. Uhlupho lukhona ukuthi owakhathesi uhulumende weZimbabwe kabeli imali eneleyo kwezemfundo. Uma sikhangela ukucubungula okwenziwe inhlanganiso ye-UNICEF, kukhanya ukuba iZimbabwe ifaka 13% kuphela kwezemfundo. Kodwa isivumelwano esikhona ngaphansi kwenhlanganiso yezizwe ezibambene e-United Nations kumbe singathi thina i-UNESCO yi-20% isilinganiso esiphansi. IZimbabwe-ke iyehluleka ukuthi okwakhathesi ifake leyo 20% kwezemfundo, 13% kulo mehluko omkhulu kakhulu. Kumele ukuthi iZimbabwe yabele imali eneleyo kwezemfundo ukwenzela ukuthi abantwana bonke lababalisi bathole usekelo, ababalisi bathole iholo. Ngakho-ke ngamafitshane, yebo uhulumende angakwenza uma engengeza imali efakwa kwezemfundo. Okwakhathesi leyo mali incane kakhulu.
Okunye okukhulunywa nguhulumende uthi usefuna futhi ukubuyela kusithembiso esenziwa ngo-1980 ilizwe likhululeka eleZimbabwe ukuthi kumele kube lemfundo engelambadalo. Uthini-ke ngohlelo lonolo, Baba Sinyolo?
Ngamafitshane, luhlelo oluhle olunganceda abantwana ikakhulu kulabo abasuke ezimulini eziswelayo. Uma lusungulwe kuhle, ngicizelela ukuthi kumele lusungulwe kuhle, luqakathekile, luzasiza bonke abantu abaswelayo ukuba labo bathole imfundo, ngoba phela imfundo ngumaqaba. Ngaphandle kwemfundo akula kuthuthuka elizweni.
Alo ke ngumnumzana Dennis Sinyolo, ingcwethi yezemfundo njalo engumqondisi wenhlanganiso ye-Education International Africa. Njengoba iStudio 7 ingasekeli hlangothi, sibuye saxoxa lomunye wamalunga eCentral Committee yedalele yebandla leZANU-PF, umnumzana Joseph Chuma, obencoma ukwenziwa nguhulumende mayelana loncedo alupha abantwana abavela emulini eziswelayo. Khe sizwe ingxoxo yakhe logena kumede weStudio 7.
uhlelo olwebhimu luhlelo osolulesikhathi lukhona olwabizwa nguhulumende ngitsho langemuva usise isikhathi sikamongameli wadlulayo ubaba uRobert Gabriel Mugabe lwaluvele lukhona lolu hlelo uhulumende kathesi useluphakamisa lusiya phambili efika lasezizingeni esokuba abafundi bancediswe langempahla zokufunda okunjengawo amabhuku kumbe nxa ukusenza ama-practical kumbe imitshina kumbe into zokulimisa ukuthi kona izifundo zabo zibe zisiba zilula lokhu kubuya futhi kuvela ekuthini uhulumende wathembisa ngesikhathi ubaba uMnangagwa ekhankasa ukungena ubana bazayenza ubana izifundo zabantu abantwana zibe zitholakala kalula njalo mahara so kubuya kuyi-stage by stage okwento kwangkhona
Mnumzana Chuma abanye abantwana bayaswela khona ukuthi bathole uncedo lolo olwebhimu ungathi uhlupho lwakhona lungaphi
uhlupho esilalo kakhulu emahlelweni lebhimu lutholakala ezikolo kumbe kulaba esibathi ngamalozini amakomiti awezikolo arani izikolo amakomiti abazali lawana abayiwo abasuka bekhethe abantu okumele bebe kumbe sithi abafundi okumele bebe yibo ababhenefitha kubhimu program uzathola ukuthi kona abantu asebebhenefitha kubhimu program lana kayiseyibo abantu ademele ukuthi ngabe yibo abathola lolu ncedo sokuthola bona abantu avele bevele bethola labana kade bengatholi ngenxa yokuthi abazi muntu njalo bakhatshana bagcina sebehlehlele eceleni kugcina sokusiba le abuse kolapha okuyinto okumele ikhangelisiswe naleyana kusukele bazalini kusiya abaphathi bezikolo lohulumende yena ngwakhe kubanjaniswe kani kuhle njalo ukuthi ona kucubungule kuhle kubana ngubalomela kuthole njalo kumele akuthole kanjani ukwenzela ukuthi kona ama most deserving cases abe yiwo awatholayo uhulumende vele kubudget uhlelo lebhimu lukhona nxa kusenziwa ama vote ngesikhathi se budget eParliament iyafakwa ivote education egoqela ibhimu so akula banga ongathi uhulumende angayehlule ukugcwalisa uhlelo lelo olwebhimu ngoba yinto evele ikhona ku national budget
Alo ke ngumnumzana Joseph Chuma omunye wemalunga edalele Central Committee yebandla lezano PF obexoxa icingweni le studio 7 ekobulawayo Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphepha ndaba atshiyeneyo Iphepha ndaba lakwele South Africa ele Times Live lelo daba lokuthi lanxa ibhanga le VBS Mutual Bank lithole imvumo yokuthatha impahla kalowo wayengumongameli welizwe umnumzana Jacob Zuma ngenxa yesikweledi leli bhanga lisoze lenelise ukuhluthuna indlu yakhe eyenkandla Iphepha ndaba le Chronicle lilo daba lokuthi umongameli wele Botswana umnumzana Mokgweetsi Masisi nguye ozavula umbukiso wezokulima oweHarare Agricultural Show ngokusemthethweni ngolwesihlanu Okwamanje sekulitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp
Studio 7 sanibanani ngingeke ngibe mude ngithi ngiphawule nje ngendaba yabantu bakithi eZimbabwe kuthiwa sebeqotshwe South Africa eSouth Africa saqala ukubuya kudala kakhulu ngicabanga ukuthi into yale ZEP permit la into ka 2009 12 years back but eSouth Africa obaba baqala ukubuya ngama early 60s bebebuya vele behlala la without ama ZEP la so ambona ukuthi ama ZEP into engasi affecta kakhulu ngoba into eqale ngo 2009 all these years vele besiphila lapha eSouth Africa singalawo la ama ZEP kodwa besiphila so mina ngakwela mi side angiboni inkingi into engaba lutshintsho noma luzaba khona utshintsho yebo kodwa ambona ukuthi kuzaba lutshintsho lutheni ngoba it's only lento yenzeke ngo 2009 kodwa vele yonke leminyaka besiphila lapha eSouth Africa besingana problems siziphilela nje without la ama ZEP so akhona awakho impilo vele izoqhubeka nje bavele iqhubeka ngoba umbono lo ngiyabonga
hey bantu siyabonga lapho e Studio 7 linjani lonke makhaya ekhaya thina siphilile vila nje siphila nzima sinzima lapha ngenxa yalumbuso lo hey mina ngithanda ukubuza kanti indaba ka lo Masaraure lo iphele njani ka Obadiah Masaraure olokhe phandleni lundoda owajejina bephandle bengabotshwanga osikhala bephakathi labanye indaba yenyalisimi kanti kuhamba njani kanti lapha hey madoda azisukumeni ngobuningi bethu asukumeni ngobuningi bethu izinto ezinjengazona lezi after 2023 asifisi kuzibona asifuni kuzibona mani asivotele ni yellow movement phambili ngeyellow movement umfana kangene kufana nele Zambia abantu kade sisebegijimele Zambia bayayelatshwa khona bathi hayi lizwe hey kumnandi mani ukomana apinda hayi lathi sithe Zimbabwe mani nxa singangenelwa ngumfana abantu bonke begijimele kwelakithi njengakudala bezoyelatshwa bezofuna usizo kungaba kahle njani leli lizwe lihle lilinto zonke kodwa liswele kuphela abakhokhelo driver abaright lasikebe sinyizukeni ngobuningi siregister ukuvota abantu ikakhulontanga thina ama-youth hambeni siyeregister ukuvota sivotele iyellow movement sibele kusasa yethu labantwana enhle ngiyabonga
Studio 7 hey sadubeka kanti amalokozele waridayo ayi ngabo bani amaphosti lawo thina bayawetha lwabali lifube lokho libukwa hey Studio 7 leza akulanto enziwa kuhle lapho izani labo esithwalise nzima nalisupportana nogawule lochuma kali bafakela nochuma la fakana amanye abantu bakhona abantu bezana abacabanga ngcono kulogawule lochuma ake lifaka abanye abantu lizwe ukuthi abanye abantu abezana ubona bathini akula muntu vele osayifuna izana ngoba ilizwa kulalutho ngayibi right vele izana ngaye liyabuya nalizorekhoda lizoprodcasta leyo iStudio 7 lapho ekhaya ngabe la balibulala la akusetshe laba kufuna thina amaqhawe vele salwa labo kudala izana vele akulanto enhle ngayenza kwabo MRP siyabona bancedisa eze pressure group ba right but if i-part engawinisa abantu ukuthi abantu bafanele ukugqila yazokukhona i-CCC kuphela MRP hayi just good as a pressure group but awindawo lokho sibonge kodwa lani liyazama lisegangeni elinjalo but nxa libona ngathi into ziright lokho lisithi alihlenge elihlangauti buyanini la lizobona ukuthi kuyafiwa njani la buyanini ekhaya khona
Studio 7 salibonani livuka njani labalaleli hayi kodwa abantu be-CCC badlula zisengwa straight kodwa bona ma behleli becabanga babona sengathi uchamise ngafaka wathi wakhona yi-president eZimbabwe khona bona ma becabanga u-Ndebele babona ngathi uchamisa kungathiwa yi-president eZimbabwe kwelinye ilanga nini noma uchamise ngawina noma engekawine kuyafanana ngeke abe yi-president eZimbabwe so abantu be-CCC abayeke ukudukisa umhlaba bethi bona mhlawumbe kubavotelwe ikudlala ngesikhathi ukuvotelana ne-CCC ukuvotela i-CCC ikudlala ngesikhathi ngoba noma uchamise ngawina angeke abe yi-president eZimbabwe angeke kwafa kwenzakala kona lokho so vele thina si-MRP sijabule kakhulu ngoba thina sifuna ukuphuma kuyiZimbabwe sifuna ukuphuma kuyiZimbabwe ya sizimele thina sodwa i-CCC yadlula zisengwa lizobona li kam 2023 lizobona
mbingelele emsakazweni mbingelele nabalaleli mina nombuzo wodwa nje engubhekise kuZANU PF ukuthi ngicela ukubuza ukuthi iZANU PF makuyiwa kuma election ibachayelana abantu ibabophelana abantu ibabulalelana abantu makuthi i-election bayakwazi ukuthi ivini isisekelo sombuso sithi kumele kube le-court ibe khona i-election ngoba intando yeningi phela la ababeyivanga lo Ian Smith so manje njengamanje mabengasafuni kube le-election bechaya abantu bebulala abantu yini bengaveli beyivale i-election ngidangele ngoba ngizoba lapha ebuleli uThokozane Khuphe bese bemvalele bese imalele ukuthi ahambe ngale bayachaya abantu khona ngale egogwe kwachaya abantu abaningi kakhulu ukhetho lungaphikhona lwaliso ludlula ukhetho iZANU PF sihalalise lithi winile inqobo lokhetho unqoba kanjani ukhetho kade usilwa labantu babulala abantu bachaya so into ekhona le iZANU PF benje ngathi ngicela umbuzo ukuthi mayekhona ongangiphendula lapho ukuthi i-election yini noma bafuna ukuthi behlukumeze abantu gama le election
Lawo ke ngamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele nge WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318. Sicela ke balaleli lisithumele imlayezelo emfitshane lingadlulisi i-2 minutes. I-1 minute iyo esikhangeleleyo, kodwa ke lingakhuluma ke lifikise ku-1.5 kumbe 2 minutes, lingayenzi kube kude njalo lingathuki. Siyabonga. Kwezemelika, owayengumongameli wele Russia umnumzana Mikhail Gorbachev ubhubhe izolo eseleminyaka yokuzalwa engamachumi ayithoba munwemunye 91. Ugorbachev waqeda ukufuthelana kwelizwe lakhe lamanye amazwe angentshonalanga ikakhulu elemelika. Wasungula umkhankaso wokuzivusa kwezigaba zakwele Soviet Union, okwabangela ukutshabalala kwesizwe se-Soviet Union kwaba yiRussia lezinye iziqephu zamazwe. Ngenxa yalokho wathola isicoco sokuletha ukuthula emhlabeni ese-Nobel Peace Prize. Ukuhlaziya imbali yakhe sixoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Raphael Mthombeni.
Nga ungakhangela uGorbachev, kwaba libizo lika president weRussia odumileyo kakhulu, ikakhulu ngemva kumbe phambili laphakathi la ngemva kwalokho kubizwa kuthiwa yi-Cold War, ukulwisana okwakukhona phakathi kwe-West le-East, ngoba amazwe la ayevele esuke nge-World War II. Kwase kusithi ngemva kwalokho kwase kuqhamuka-ke ukuzondana, kumbe ngithi mina ukuzama ukulwisana ngamandla ukuthi i-East ekhokhelwa yi-Soviet Union, le-West ekhokhelwa yi-United States of America, nguphi olamandla phakathi kwabo bobabili. Wahamba-ke kwaze kwafika esigabeni sokuthi kukhandwe lezi zikhali ezinkulu okuthiwa ngama-nuclear. So kwakungathi kuzaphindwa kulwiwe. Nxa sokulwiwa ngazo lezi zikhali zama-nuclear, uGorbachev waba nguye-ke khonapho owaqamula lokho okuthiwa yi-Cold War ukuthi kube ngcono, ngoba wasuka wangathi kuba lokukhuluma phakathi kwakhe lo president uReagan. So-ke uReagan wasemthatha-ke esemisa laphana esesithi, Gorbachev, qamula umduli lo. Yikho-ke waseqamula-ke yena umduli. Wasekukhanya ngathi amandla angapha e-America ukwedlula e-Soviet Union. So la ekwenza khona oku, mbona ngathi, angikhumbuli kuhle, mbona ngathi i-economy yakhe yayisingathi iyawa iba phansi. So kumele ukuthi abe lobudlelwano lamanye amazwe.
Yena uGorbachev nxa sikhangele imbali yakhe lezwekazi le-Africa yayinjani?
Thina i-age group yethu esasimele ukuthi sibe sempini, empi yenkululeko phakathi kwe-West, i-British colony e-Rhodesia by then. Sasisazi yena uGorbachev njengomuntu olwa lathi, ongathi umi lathi, ikakhulu thina abezaphu esasisilwa sikulolu hlangothi lwezaphu sibhesti eZambia. Wancedisa kakhulu ukuthi kutrainwa abantu kubuye ngapha, yikho abantu bethu abaningi batraina lalowo mfana lo uPutin. UPutin esesengumfana, uGorbachev esengupresident. So waba ngumuntu oncedisa kakhulu kwezombangazwe ukuthi sithole izikhali, sithole i-training, sithole izinto zonke ezinjalo.
Alo ke ngumnumzana Raphael Mthombeni, ingcwethi ecubungula izombusazwe, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona pha esigabeni se-Texas. Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje, ke sikhangele ezinye izinhloko zendaba. indodana ka wayengumsekeli kaMongameli welizwe uMnumzana Phelekezela Mphoko osiqokoqela ubikwa iphunyuke ezandleni zamapholisa ngemva kokwetheswa icala lokudlwengula umzukulu wakhe. Silugqiba ke lapha uhlelo lothu lolamhlanje olivalelisayo. Igama lami nguChris Gande, ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.